eNdebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ngolwesine ekuseni mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje kulokufuthelana phakathi kwebandla le MDC nemuli yomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kulandela ukuthi abantu bengaqoki impahla izilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula kambe lokho kuqondile na
yaphala ukuthi nxa umuntu angasabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul Tsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC
elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe.
The use of state-sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members and union leaders will be familiar to long-time Zimbabwe watchers. And it has undercut claims that the country is on a new path.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Indebele lapho ongabukela lolu hlelo usiphe nembono yakho. Kulokufuthelana phakathi kwamalunga ebandla leMDC lomuli yomoyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli waleli bandla kulandela imbiko yemuli kamnumzana Tsvangirai ukuthi abantu bengaqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokukhumbula umoyi. Isikhumbuzo sikamnumzana Tsvangirai owabhubha ngenyanga kaNhlolanja nyakenye sizenziwa eHarare ngomgqibelo. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Jacob Mafume uthe ibandla lakhe kalisoze lilandele isicelo lesi ngoba lizithatha njengengxenye yemuli kamoyi. Unina kamnumzana Tsvangirai wake wathi kafuni ukubona umnumzana Nelson Chamisa kungcwatshwa umoyi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ngikhula kube lephutha lapho ngwa njoba sisazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wayemongameli weqembu elibhalisiweyo kuyafana ukuthi nxa umuntu angasabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul Tsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC ambona lapho kuphambanisekile kabayekela abantu bagqoke impahla abazifunayo nxa ungowezanu p f ufuna la ugqoke impahla yezanu p f angikhulu ungawaliswa kodwa kube liphutha lapho
ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala
phela njengoba sitsho ukuthi engxenye isizathu sikuthi ngesokuthi kubuye umuntu wonke ngoba ngizwe bona abakhuluma ereduweni besithi bona umzana Tsvangirai waba lilunga likahulumente engu-prime minister kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader owayengelamanga kwelinye kodwa ngaye ngumuntu wezanu p f olanjwayo khathesi ngaye lokho kungakhulunywanga so abantu be-MDC bangazihluphinge ezingenamsebenzi kabayekele abantu bazigcokele impahla abazifunayo ukuthi wayengu-national leader akula msebenzi uphawu i-brand iqakathekile umbala obomvu kawugqokwe
siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-efe uTsvangirai kwaba lokuphoxana phakathi kwemuli kaTsvangirai kakhulu unina ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo lo esezibangele khona
singasazi phela njengoba kuyinto eyemuli kukhulunywe emulini nxa umnumzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance enguye naye yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai angikholi ukuthi unina uselethuba lokuthi abe sekhuluma lokhu khathesi sokusebenza iqembu istructure yeqembu akusasi akusukuwemuli uTsvangirai wayengasi umuntu wakuTsvangirai wayesemuntu weZimbabwe MDC support alliance yeZimbabwe so nxa ke kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa wakathe sina meeting ezemuli kazi fawe uceleni sokukhulunywa into esihambelana leqembu leMDC alliance izesiqondane lesenzakele leso
wena ngokubona kwakho ubona ungani kulobudlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lo mnumzana Chamisa
siyazi kuyinto esegcekene sobala ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondanele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayenga thandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sisho fwethu ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khona le esenzakale lesi emelela iqembu leMDC alliance laba abathi abakhona naye ngokuthi wayelobuhle udlanana loZibani bani kumbe wayengu-Elizabeth Mlokedia alokhu vele angibona ukuthi kuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawonye sibambanise abantu so asithini okathesi xa kungelabudlelwana phakathi kwaTsvangirai lezinhlobo zakuTsvangirai makube uceleni kukhangelisiswe ukuthi idili leli liphumelele.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa noChris Gande weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Untungameli Nkomo eStudio 7 usipha lweludaba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intathele zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende kwezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba lenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravachi, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona eMelika ngike ngazama ukumthumela imali yeschool fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development, USAID, eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we Studio 7 uzakwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolesihlanu ukunanza ilanga le World Press Freedom Day ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Time of Disinformation. Umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia. UL Press Freedom Day yasungulwa ngumanyano we-UN General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usethole umhlaba lapho azahlalisa khona kutsha abantu abahlaselwa lizulu lesikhukhula uCyclone Idai eManicaland basala bengelandawo zokuhlala. Lokhu kuvezwe ngumongameli Mnangagwa izolo iseMutare, njalo ugcizelele ukuthi uzaqala akhulume lezinduna ngalolu daba. Uthi abantu laba bazakhelwa izindlu endaweni engavamanga ukuhlaselwa izehlakalo ezintshe. Umgcini sihlalo webhodi yeqembu le-Highlanders uLukho Mkandla uthi isiphathamandla saleli qembu ebese siphelelwe ngumsebenzi uNhlanhla Ngwenya uzabe elokhu esebenza ehofisini yakhe kuze kuphele umnyaka, lapho okuzathathwa khona isinqumo sokuthi i-contract yakhe iyaqhubeka kumbe hayi. Uthi ibhodi ilandela umthetho ngokwenza lokhu. Sokumiswe umsebenzi wokwesikhatshana umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leBhoso uModern Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo ngalolu daba. Lokhu kulandele umhlangano webhodi lomgcini sihlalo uKenneth Mhlophe abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokungaqhatshi uDube okwesibili, kodwa bona bathi isizathu ukuthi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo le ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Siyabonga ngohlelo oluhle lisinika lona. Thina sile nkinga lapha kwela Mandebele esigabeni seGwanda South. Silobaba ongu-MP wabhedniko Ncube. Hayi Ncube useless man. Sile challenge yamanzi. Akula ziburani sinatha amanzi angcolileyo. Kodwa sithi silomeli. Hayi madoda asazi abantu bezani lapho ukuthi banjani. Kubuya ama-election lapha ka-2018 wabuya umsekeli kamongameli uChiwenga ekhuluma ngokuthi kuzakhiwa idamu. Wabuya amaChina aza kusayithi akha izindlu njengoba buya lezinto zokwanta zokubana bazoliqalisa lelo damu ukuthi belakhe. Kuthe khonaphana sokuseduze ukuthi kubuya ama-election basebekhona sokuthiwa hhayi liyababona nampa amaChina sebuyuzowakha idamu sizaqhathala izakhamizi lokali khonapha. Awu sajabula kanjani kati kati yeshi sibhade wamehlo. Manje sikhuluma kanje lalawo maChina wasekho kusayithi sehambile ngoba kula mali eyaphuma kwakuyikhampeyini yokubamba abantu amehlo. Bantwana bakamthakazi vukani 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 litshiyane lezano p f le.
Sawubona msakazi wami omuhle okhulumayo unkosi yazi Nxumalo ovela le emakhaya enkayi endaweni yasemazimabili. Msakazi wami ngiyezwa udaba luxoxwa la emsakazweni ngendaba yokuthi kufanele ukuthi amathambo abantu abafayo babulawa ngokugrawunde agejwe ahambe ayongcwatshwa kabusha. Lokho angiboni ukuthi kuyosiza ngoba vele lo government osiphethe akanancedo. Lokho angenayo nje embusweni ayikho into ayenza ngoba ukuyagejwa amathambo abantu ayikho into ezosiza ngoba kuvusela abantu amanxeba. Phinde uyokhala kabusha ukubona amathambo omuntu owashonayo kube bona baxolisa ngaleyo ndlela abaxolisa ngayo. Kodwa mina ngiboni noma bengaxolisa kuyefana ngoba ngeke uxolise into eyenziwa ngamabomu yahlelwayo. Uxolisa kanjani into kufana ukuthi ngigxobe ngabomu ngibuye ngithi sorry ma wena uxola uyisiphuphuku sami. So ngcono bayiyekele nje le ndaba yamathambo kungenziwa lutho bayiyekele ngoba vele le nto yinto eyangabomo. Angithi besichazele kuqala ukuthi leli gama elithi ground, what is ground, besichazele ukuthi yini nale ngoba shukuthi mase ovumela ukuthi baxole besixolise siyoba imethi yabo la basulela khona udala. Amashona akasixolela siyeke sinje. Angiboni ukuthi kuyosiza ngani lokho ngoba manje ngikhuluma nginje angikho ezweni lakithi. Ngisezweni laseSouth Africa sibizwa ngamagama, sibizwa amakwerekwere. Ngendaba yephathi le ebusa yamosha umnotho yalibulalizwe lafanya finish. Ma uye emakhaya iy'nhliziyo zibuhlungu. Abadala baphenduka sengathi mhlampe ngonyawubhe bazacile baphelile akukho okudliwayo akukho lutho. Kodwa bona bakhuluphele badabuka badla imali badla amadola iy'ngane zabo yifunda emazweni la kunomnotho khona. Badla yonke into macaphuna kusale nasihluphe abantu bakithi nje bavotela mahala ayikho into abayivotelayo. So fana nokuthi nje asinawo uhulumeni asinawo upresident ngeke ukuthi uthi usebenza kanzima mawuye ekhaya uphinde uthathelwe izinto ubabonjani babonjalo. So upresident asinayo thina salahlekelwa nje unkomo akekho omunye umuntu ophinda albuse leli lizwe libe right. Ngcono besinike nje indawo yethu sibuse kwamthokazi behlale bebodwa le emagundwaneni. Ngiyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7. Ngenjabulo enkulu ngiyabonga kakhulu kini ngomsebenzi elisenzela wona okusazisa ukuthi kwezinto okwenzakala ekhaya. Lapha likhuluma lo Pin Ndlovu or Pineapple Ndlovu ngise-Johannesburg. Esoweto okwamanje sisebenza silapha. Mina bengifuna ukuthanda ukuphawula ngendaba le abayenza ukuthi bathathe amaplazi baphinda bathathele abantu abamnyama amaplazi bathi bafuna ukunikeza abelungu amaplazi abo. Laba bantu laba le nto abayenzayo kufana nokudlala ngoba okungayenza ukuthi abelungu babuye back eZimbabwe akusiyo ukuthi bebanikeze amaplazi. I-ZANU-PF ayinamali yokunikeza abelungu amaplazi. Bona into abangayenza nje yikuthi bayenze umthetho usebenze elizweni. Umuntu onecala aboshwe. Then abantu bazoza, abantu ababizwa ngomlomo uthi wozani manje mina sengimuhle, wozani lizombuka, haa. Abantu beza ngemsebenzi yakho. Hayi ukuthi manje bazothi basusa abantu be-ZANU-PF, basusa abantu abahleli emaplazini, bafuna unikeza abelungu. Hayi isebenzi kanjalo. As long imithetho yabo ingamanga kakhulu, noma bangabanikeza bhekhi, abelungu ngeke babuye. Ngiyabonga.
Labo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Sithathele lithuba ukubonga njalo abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Umusa Mazibuko uthi namhlanje uvuka njani sisi, siyabonga indaba elisethulela zona. Ngibukele ngeseRandberg eSouth Africa. Lo Kutsayi Samaita usinika inombolo yakhe, kodwa hayi kwalamhlanje ungabhala umbiko wakho, sizawubala emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa e-Iran asebophe abalwela ilungelo lezisebenzi abatshengisele ngokuthula esigodlweni salelo lizwe iTehran, benanza International Workers' Day. Inyathelo le-Iran liqinule kakhulu abalwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ababone kusenzakala bathi kubotshwe abantu abedlula amashumi amathathu lesihlanu, 35, phandle kwephalamende e-Iran ngolwesithathu. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika, umnumzana Mike Pompeo, uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzisa ibutho lalo ukulungisa ingxabangxoza eseVenezuela, kodwa ugcizelele ukuthi eleMelika lifuna ukubona kuqhutshelwana umbuso ngokuthula. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza sibili kuzala wesu kuya kwesikhamba.
Yabo ke, hayi, isikhambele phambili ke leyo nkulumo. Kwezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lama-Democrats ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo waka-2020, ngusodolobho we-Indiana umnumzana Pete Buttigieg oyisitabane. Umnumzana Buttigieg oleminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa, i-37, ngabufihli ubutabane bakhe, njalo uchadile lomunye oyisilisa. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump, odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe, i-second term. Ezinye inhlelo zikamnumzana Buttigieg zibalisa ukubhidliza uhlelo lo-Electoral College ukulondoloza ezemvelo, kanye lokuthi abantu abayizitabane bengabandlululwa. Kuhlandla lethu lesithathu esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7, namhla sihlaziya lolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumaphi Mema, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe eleMelika lingemukela na umongameli oyisitabane.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza sibili kuzala wesu kuya kwesikhathi. Khangela njalo ukubana ama-Democrats yiwo anganamukela abantu laba abeminjalo. Kodwa ngasesiya ku-general election, kula bantu laba abadramayiza evangelicals, ama-church laba, yiwo abangani bazamdonsela phansi kakhulu. Njalo sikakwazi, situ-early njalo, ngeke uzakwanisa ukutshintsha izinto, bamthakazele asazi njalo.
Singathi balutshwana yini kumbe baningi abemukela laba bantu, njalo yibaphi? Ngoba nxa useZimbabwe yabusizwa kuthiwa hayi, amazwe abantu abamhlophe awalandaba lakho lokho.
Nxa kulo mthetho othi wona kabamukelwe ngisho kakhulu bayamukelwa. Njengabantu laba elizweni njengaleli e-America balamandla, balemali yokukhuluma, bakhankase becomplaina nxa kule nto abazibonayo nxa bebanjelwa. So kukabili kwezinye indawo into i-America idivided njalo ngama-states, Amama states, they are more liberal. I am Gela. Singasi, Western side, West California, Konangani. Bamgelo Shebushi, Kotunga, Amama states, Langana, more conservative, more Republican. Abamgelo Kulu Gabushi, go when I win Kumayama business. Now, my figure of no charters, as you say, I want a Mayama story news. Now, my chart of only cake, in Julia, I want to be same sex marriage. We are the Tangle, so the Nilum Silly Cake. Over Abanya Bafumi, let's see most Savanta Banjar. So, because I want to see my bonnet is too early, I'm going to have a channel under the law.
Labo-ke abanye abamemukelayo njalo lasekukhulumile so far singathi kukhona yini okunye angakulethela abantu okutsha
umuntu ongalo sesemutsha I think kuma 37 very young ulethuka lokubana excite abantu abancane young people engaphunuka into zibamba impilo yabo I think ingaba lethuka lokuphumelela kuma primary ema Democrats I think lapho angancedisa khona because oBiden, oSanders, bonke Warren labana, abantu sebekhulile. Kodwa lo sesemncane kakhulu, ulethuka lokwane ngatshintsha izinto abamthakazelile abe munye njalo onqobayo kuma-primaries, ama-democrats.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula izombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas, eTexas. Kwezomculo namhla sikambalo likhwa okancube osanda ukuthatha indondo kumnama 2019 awards ungumhlabeleli njalo uyimbongi uthi uthando lwami
Dear darling sithandwa sami my sweetheart my honey uyisiqabhobho uyisiqamla mayezi my chocolate my thambo lenkukhu uyisimomondiya ungusomoya wami awu sithandwa thatha uthando lwami
thatha Utando lami, tata, utando lami, tata, utando lami,
utando lami,
tata, utando lami,
utando lami,
tata, utando
lami,
utando, tata, utando lami.
Sami, Aum Tunzi Wami, Wasan Domendala, his Nigelanga Pelela, Ulitemba Lami, Tanduangia Wesaba, Yesaba Utando Lako, Ungipendulanga Bangosanayo, Yenayo Lako Tando Daddy, Gilalanga Lele, Gipendu Gazapendua, Ipumbula Wenas Tandua, Obako Utebu Mendalo, Uwaba Tika Wako, Ungenza in Kota Kote Imlomo, Winganya Zenfizuayami, Tata Utando Lami Stan.
Umculo ke kalikhwa okancube siyakhumbula ukuthi ke wathatha ke imendulo kumanama 2019 awards and uyimbongi njalo ngumhlabeleli ubesithi thatha uthando lwami singaluqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ukulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lemuli yomoya umnumzana Morgan Tsvangirai kulandela eyokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula kambe Njalo elemelika lithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.